engikwaziyo ukuthi kulama-report ambalwa asephumile etshengisa ukuthi abantu abaduzelwe President Mnangagwa labebutho bavakatshela iChina le-Iran ngemva kokubana kwenziwe ukuthathwa kwamandla okwenziwa elizweni. Now nxa sikhangela impatheko enkulu njalo umsebenzi omkhulu obusenziwa ngama-researchers e-Iran yolawa awukuthi kwenziwe ama-bots. Siyazi njalo ukuthi ama-robots lawa abe engena ku-internet ezenza wona engabantu efaka imbiko ethize yenza nale iqhakami bephezulu ngoba abe iphindaphinda loba umuntu elele kumbe loba umuntu esebenzisa i-computer one kusenzekani kunama-computer amaningi kakhulu. Khonokho kuyinto esijwayeleke kakhulu kulezi nsuku ukuthi abantu nxa befuna ukuthi baqhakamise umbiko othize basebenzisa into esifana lazenezo. Nxa sesikhangela ama-account akade esekela sithi izenzo zebutho kumbe ukufakwa kukapresident Mnangagwa esikhundleni, ngibona ukuthi ama-robots lawa asuke aba maningi kakhulu. Amanye ala mabizo njengasi mabizo abantu okukhanya ukuthi ngamabizo okuphonga kwenziwa ngoba umuntu yabe seswelele ukuthi kathi angasebenzisa bizo lubani. Konke khonokho kusitshengisa ukuthi kule ntube enkulu kakhulu ukuthi bekusetshenziswa amakhompyutha okwenzekani ngabantu.
Kahle kahle ama-robot la abesetshenziswa ukuthi kwenziweni ikakhulu nxa sikhangela okwagcina kusenzakala?
Abesenzela ukuthi phela njengalokhu ukuthi nxa ubona ukuthi abantu baphuma kakhulu mhlaka 18 November besekela ukukhitshwa kwa-President Mugabe njalo besekela umsebenzi yenziwe eyayisenziwa libutho. Imbiko eminingi kakhulu ukuthi kwakuzavuka kunjalo yaphuma kuma-social media, yaphuma kubo WhatsApp, la kubo Twitter, la kubo Facebook.